Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelayo Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 16 kumpalakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ifuma kuyikuthi bavulile ngempela amaborder, kumele kungabi lamazonal restrictions in terms of travel. Mase bevala, then which means amaborder vele abavulelanga abantu.
Iningi labeZimbabwe kwele Botswana lilakho ukwehluleka ukuyafika ekhaya ngekhefu lekhisimusi ngenxa ye-COVID-19.
Indi lento yokuthenga ama-fake COVID certificate ngoba ama-COVID certificate kawenzelwanga ukuthi ahlukumeze abantu, ayenzelwe ukuthi kubonakale ukuthi umuntu akahambi negciwane alikhaphise alihambisa elifake emndenini wakhe.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa zibikwa zisebenzisa incwadi zokuzivazela izokuthi azilagcikwane le-COVID-19, zixwayiswa ukuba zizojeziswa kanzima. Italele High Court kobulawayo seledlulisele kufiki ezayo isicelo sikamnumzana Bednico Bebe, wayengumqoqi wenhlelo kubandla le-DCT esokumisa umhlangano omkhulu owe-Congress webandla lelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Zezinkulungwane ezedlula ezilithumi lanye, 11,522 asebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezithoba munye, 9,599. Abalokhe begula bayedlula inkulungwane eyodwa lengxenye, 1,600. Njalo igcikwane leli libulele abangamakhulu edlula amathathu, 310. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili, 2.4 million, bele COVID-19, yona ebulele inkulungwane ezingamachumi phose ayisithupha. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamachumi edlula ayisikhombisa, 73.6 million. Abahlaselwe ligciwane leli labulala abedlula isigidi lengxenye, 1.6 million. Iningi labeZimbabwe kwele Botswana lilakho ukwehluleka ukuyafika ekhaya ngekhefu lekhisimusi ngenxa ye-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi ele Botswana lisithi abantu abafuna ukuhamba ngitsho laphakathi kwelizwe kumele behlolwe ukuthi abalamkhuhlane we-COVID-19. Intatheli izindaba e-Studio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba.
Uhulumende weBotswana ukhuthaze abezempilakahle ukuthi balungiselele ukuhlola inani eliphezulu labantu abaze behamba-hamba ngekhefu lekhisimusi. Kungcwadi elotshwe nguhulumende esiya endaweni zempilakahle ezitheneyo eleBotswana lithi abantu abazahlolwa kumele bahlawule amapula alikhulu lamachumi amabili, i-120 pula. Njalo abehofisi ebona ukulwisana legciwane le-corona eye-COVID-19 Presidential Task Force bathi balakho ukunciphisa inani labantu abaphiwa incwadi zokuhamba-hamba ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ilunga le-COVID-19 Presidential Task Force uDokotela Mhumotsi Mathaba uthi kufanele ukuthathwe amanyathela ngoba inani labantu abaligciwane le-corona lisiya liqonga.
Again, this shows an increase in the daily number of cases that we are seeing.
Akutshengisa ukuthi inani labantu abatholakala belomkhuhlane lo malanga wonke liyaqonga. Lokhu kuyakhathaza ikakhulu kubuya ngesikhathi sikhangele ikhefu.
It shows an upward trajectory, especially as we go towards the holidays.
Imgoqo ekhangelelwe ukuthi ifakwe ensukwini ezilandelayo ilakho ukuthundubeza injabulo abanye abeZimbabwe abadibelayo yokuthi imincele isivuliwe, ngakho bazathola ithuba lokuyabona izihlobo labangani. Umnumzana Benjamin Spanda weZimbabwe ohlala eHebron uthi imizamo ye-COVID-19 Task Force iza kutsho ukuthi abaningi bantshintshe inhlelo zabo zokuhamba.
Kuzavulala inhlelo eziningi zokuhamba ngoba abantu abaningi vele sesiplanile ukuthi sifuna ukuhamba. Uhulumende ukuvula kwakhe amaborder ukebe sekuyize. Uma kuyikuthi bavulile ngempela amaborder, kumele kungabi lamazonal restrictions in terms of travel. Mase bevala, then which means amabhoda vele abavulelanga abantu.
Okunye njalo okuhlupha abanye abafuna ukuyafika ekhaya ukuthi uma ufuna ukuhlola kumele uhlawule okulakho ukuvalela ngaphandle labo abalizandla ezimfitshane. Umnumzana Mthabisi Dube uthi ngaphezu kwalokhu kule ndaba eyokuthi inani labantu abathola belo mkhuhlane we-COVID-19 liyaliqonga emazweni asemhlulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika ukuqela iBotswana, South Africa kanye leZimbabwe.
Kunzima ukuqonga kwenani labantu abatholakala bele-COVID khona ngokwakho kuyethusa. Abanye kade bevele bedonda ukuhamba ngenxa yokwesaba ukuthi they might contract the coronavirus. Ama-travel restrictions lawa azakwenza kube nzima ngamandla. These are really difficult times.
Ngomvulo umongameli Cyril Ramaphosa oyale South Africa wabika ukungena kwemgoqo ethile kwindlela kwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ele Botswana lona liqinise umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bahlale endaweni zabo bengahamba-hambi ngekhefu lekhisimusi noma lokhu usitsho ungayibona ikakhulu abadala emakhaya. Inani labantu abatholakale beligciwane le-COVID-19 kwele Botswana selilanda inkulungwane ezilitshumi lamunwembili, i-11531 kudaba ngamatshumi amathathu lane i-34 balahlekelwa ngumphefumulo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, isabron wele Botswana.
Usenjalo umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Mosaleti usexwayise izizalwane zezimbi ezibikwa zisebenzisa incwadi zokuzivazela zokuthi azilagcikwane le-COVID-19 esithi abenza lokhu bengabanjwa bazawukhomba olotshwala. UThuso Khumalo usethulela lolu daba.
Umphathintambo Aaron Mzwaledi utshela abezindaba ukuthi sebezwile ukuthi kulabantu abalungisa amaphepha e-COVID-19 angekho emthethweni bese bawathengisela abantu abaya eZimbabwe. Uthi isiphathamandla zogatsha lwakhe lezogatsha lwezempilakahle ziqaphile emngceleni we-Bed Bridge lakweminye imingcele zidinga labo abasebenzisa incwadi zesingunekungundelezi eziveza ukuthi bahloliwe batholakala bengenawo umkhuhlane we-COVID-19 bona bengazange bahlolwe.
Health officials who examine them are alert because we agreed, even with our counterparts in other countries. So they have to have a list of companies.
Siyabazi ubugebenga lobo njalo iziphathamandla zomngcele lezempilakahle zibalindele abasebenzisa lezi ncwadi emngceleni.
Or laboratories that are accredited, that are credible. If they find a certificate from a company that is not knowledgeable, they've got the right to reject it.
Izizalwane zeZimbabwe ezikhulumele Studio 7 zangathandi ukuveza amagama zithe lezincwadi ezingekho emthethweni zitholakala endaweni okugadelwa kizo amabhasi lemichova eya eZimbabwe endaweni ezijeneyo zelizwe. Omunye obephethe incwadi efana xadu lalezo esemthethweni ongathandanga ukwazakala uthi uyithenge ngamarandi angamakhulu amane 400. Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Sinanzeni Sithole yena odila umkhuba kufanele uphele ngoba uzakulalisa abanengi.
Into ebuhlungu ukuthi awuzazi kumbe uyakula ulalo igciwane le-corona kumba ulalo. Okwenzayo kuyathenga i-certificate emabhasini. Mina ngiyafisa ukuthi ngabantu bayatshintsha indlela yokucabanga le ndlela yokwenza. Ngoba akusikho ukuthi ucindezela wena wedwa but uthatha umkhuhlane ngaphosa ngapha.
Le yinto esisolwe njalo ngesinye isizalwane seZimbabwe obuya njalo abesikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana kwele South Africa ezim imbokodo unkosikazi Chorus Mkhosi.
Ukuziba nesithupha kumele ohlolwe. Angeke uqhamuke sule sithupha ungazange uyehlolwa. Akekho umuntu ongakubhalela isithupha athi awunawo umkhuhlane ungahlolwanga. Asiye enhlolwa kwindawo ezifana noClicks, indawo ezifana noDiscam. Sithole izithupha ezibonisayo ukuthi siphilile, asinayo imkhuhlane. Ngokungahloli bakithi sibulalana sithina sodwa, sibulala isizwe, asibulali mongameli, asibulali hulumeni, sizibulala thina mphakathi.
Isikhulumeli sehlanganiswe emele abeZimbabwe kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi, naye uyakhuza lomkhuba.
Iimbi lento yokuthenga ama fake COVID certificate ngoba ama COVID certificate kawenzelwanga ukuthi ahlukumeze abantu, ayenzelwe ukuthi kubonakale ukuthi umuntu akahambi negciwane alichaphise alihambisayo lifake emndenini wakhe, umndeni wakhe mhlawumbe ugcine ugulile basweleka abantu. Kungakho nje abantu kumele bathathe iresponsibility yokuthi bathole ama COVID test aqondileyo, basebenzisa ama COVID test aqondileyo.
ngokusho komthetho wezokulwiswa omkhuhlane we-coronavirus, wonke umuntu osuka eSouth Africa esiya eZimbabwe noba kusuka eZimbabwe esiya eSouth Africa kufanele ahlolwe ngokusemthethweni, aphiwe incwadi eveza ukuthi akanalo igciwane le-coronavirus. Le ncwadi endaweni esemthethweni ibiza amarandi angamakhulu ayisiyagalombili kwele South Africa 800 rands, okuyimali iningi elikhala ngokuthi alelayo. Lezi ncwadi ziqakathekile ukuthi lo otholakala eligciwane engavunyelwa ukuyangena eZimbabwe ngoba ezafika athelele abanye. Imizamo yokuthola kuphawula kwekonsulate yeZimbabwe kwele South Africa ibingakaphumeleli ngesikhathi sisiya emoyeni. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Idalele High Court kobulawayo seledlulisele kuviki ezayo isicelo sikaMnumzana Bednico Bebe owayengumqoqo wenhlelo kubandla le-MDCT esokumisa umhlangano omkhulu weCongress webandla lelo ngomgqibelo kusakhangelelwa isicelo sakhe sokubuyiselwa esikhundleni sakhe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Umthethwandaba waphezulu weHigh Court uthethe leli nyathelo ngoba amagqwetha ebandla le-MDCT abike ukuba athole amaphepha okuphanyekwa kwalesi sicelo edale izolo. Amagqwetha kaBhebhe lawe-MDCT acine evumelene ukuba isikhathi abathole ngaso amaphepha abenze behluleka ukulungiselela kakuhle. Igqwetha likaBhebhe uMnumzana Ngqobani Sithole uchasisa impumela ye-High Court.
Justice Christopher Dube Banda uthi yena abe MDC labo thokozani kube bacele ukuthi indaba ihanjiselwe phambili ngenxa yokuthi bathole amaphepha izolo. Ngakho-ke igqwetha labo lithi alizange lithole ithuba lokuthi libuze ama-clients abo ukuthi ime njani indaba, so bacele nje ukuthi postpone to another date. Thina sasesinanzelela ukuthi liqinise ukuthi bathole izolo ngama-11 njalo nxa bethi banesicelo soneso, isicelo sabo sile merit ngesilungu. Esikunanzelelayo ukuthi iCongress izaba khona mhla ka-19 ngesabatha. Ujaji uthe yona kumele izangena next week, meaning ukuthi kuyabe sokudlulile, kodwa hhayi uba uBhebhe kulini icebo afuna kuliyenza.
UBhebhe ephuma edale wamukele ukuphathwa kwesicelo sakhe.
Sokuqalisile ukusetshenzwa sizasebenza. Thina siyahlonipha ukuthi umthethwandaba utheni, njalo siyakholwa ukuthi nxa sisebenza kufanele sisebenze ngendlela eqondileyo, indlela engalabumenemene. Sizakwenza okusemandleni emandleni ethu ukuthi sibone ukuthi-ke udaba lolu luyalungisiswa ngokuqondileyo njalo okusemthethweni.
Igqwetha le-MDCT uMnumzana Thawanda Thabengwa uchasisa ukuba abameleyo bathini.
Oh, okay, ama-respondents acela ukuthi matter i-postpone because ama-papers afike izolo late, so abazange thole ithuba lokuthi balungise ama-papers abo okuphendula okade kuthiwa ngu-applicant. So i-court ithe imatter izangena ngeviki ezayo after i-congress.
UBhebhe uqala inkokheli ye-MDCT ukuba ayilandelanga isisekelo sebandla ukumkhupha esikhundleni sakhe ayelaso ngomnyaka ka-2014 sokuba ngunobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo u-organizing secretary, njalo ubecele idale ukuba limise iCongress ye-MDCT ekhangelelwe ukuba khona ngomgqibelo udaba lwakhe luze luthonisiswe luphele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abanye abalandeli bakamongameli Donald Trump olokhu esithi waxilwa kukhetho lukamongameli libandla lama-Democrats sebevuma ukuthi umnumzana Joe Biden uzangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela. Kodwa bakhona njalo abathi umnumzana Biden akumelanga angene esikhundleni lesi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ukhokela idale lesenethi umnumzana Mitch McConnell ngomunye wabathi uBiden wanqoba uTrump kukhetho olwenziwe ngolwezi.
Our system of government has processes to determine who will be sworn in on January the 20th. The Electoral College has spoken.
Kodwa isikhulumeli sikaTrump unkosazana Kayleigh McEnany uthi uTrump lokhu ephikisa impumela yokhetho lolu.
The president is still involved in ongoing litigation related to the election.
Umnumzana Biden uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi ukhetho lwebiwa libandla lamademocrats.
It's a position so extreme we've never seen it before. A position that refused to respect the will of the people, refused to respect the rule of law, and refused to honor our constitution.
UTrump ucotoze uMcConnell ngokuvuma kwakhe ukuthi uBiden wanqoba ukhetho lukamongameli. UTrump uthetise uMcConnell enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uligwala njalo uzahlamukelwa ngabantu. Abalandela okwenzakalayo bathi uBiden ukhangelelwe ukungena esikhundleni ngomzibandlela loba kulabanye abakudalele Congress abafuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes mhlaka 6 zibandlela. Unkosikazi Priscilla Ndlovu olandela okwenzakala eMelika uthi kumqoto okwethulwe nguMcConnell.
I-Republican Party itshile izinto zayo indlela abenza ngayo owabo ngoba nxa belomkhokheli obakhokhelayo bayabamba nabamlandele njenga uTrump yena bebemlandele bedlulisa ukuthi kahle sebevuma ukuthi uBiden lo Harris bekade abawinileyo bayabona ukuthi isikhathi sesiphelile kanti bebezaphika kuze kube nini. UMitch McConnell wathe buzwa i-election sanda kwedlula watheni uzamelela i-electoral college kuhle ngoba ugcinile indlela ayethena uza khangela ngayo ezokhetha ukuthi umbani owenileyo nxa sokwedlula i-electoral college. But ukuthi ubengazi isikhathi sonke leso ukuthi uTrump uluzile ubesazi ubezama ukubalekela umsindo ngoba uTrump uyabakhathaza uyabathumela abantu bokuba hlupha ungakhangela abantu beGeorgia abathwele nzima abanye even abasebenza kugovernment sebele security bakhangele ukuthi bayabathumela ama-messages obatshela ukuthi bazabadubula bazabenza konke konke. Yikho kwenza ukuthi ama-Republicans amaningi alandele uTrump kodwa iqiniso babebelazi besaba ukuthi uzabakhulumela imfihlo zabo kumbe ebathwithe nxa engabathwithanga abantu bakaTrump laba abamsupportayo bazatshona bebafonela bebethusela ukuthi bazakwenza kubi.
Umnumzana Khalipani Pugeni isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDCT uthi kuyethusa okwenziwa nguTrump.
Indaba kababa uTrump iyayangisa ngokuthi uhamba umhlaba wonke ezithi yena democracy this democracy that efaka ama-sanctions naseZimbabwe kodwa nangu sedliwe yena endaweni ndavuma ukuthi usedliwe axhawule lo winileyo abonge impilo iqhubeke usefuna ukukhoza lokhu esibiza sithi imeham ubusuzibuza ukuthi into eyiyo ayilwela eZimbabwe yini ngoba nangunge-weekend badubula umuntu laphana kwagwazwa abangu-5 abantu bakhe beprotesta ukuthi barojiwe uzorojwa njani nakungu-igovernment kungu-ophetheyo kuyayangisa lokhana asosibonelo esihle.
Kukhangelelwe ukuthi uBiden uzangena esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 zibandlela loba nje kuza kuba lokuxokozela edale le-Congress abanye bephikisa ukukhethwa kwakhe. Yumele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKip Stube.
Namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Ngalesi sikhathi uZulu elungiselela ukuhlanganela ndawonye lezihlobo labangane ngekhefu lekhisimusi, ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza abantu ukuthi baqhubekele phambili behlonipha iziqondiso zokuzivikela ekuthelelweni i-coronavirus ezabekwa nguhulumende elandela izenhlanganiso yamanyane wamazwe omhlaba ye-World Health Organization. Lezi iziqondiso zigoqela ukugqoka ama-mask, ukungabi embuthanweni elabantu abaningi, ukungasondelelani duze, i-social distancing, ukulondoloza ukuhlanzeka ngokugeza izandla sikhathi sonke lezinye. Unkosikhona DVD intatheli izindaba ekumkhankaso wokukhangela indaba zokumemetheka kweCOVID-19 owasungula umsakazo weCommunity Podium TV. UDBT uxoxa loMike Hove weStudio 7 ngendlela uZulu amele aziphathe ngayo ngalesi sikhathi seKhisimusi.
Bantu bakithi lapha silohlupho, i-second wave le esikhuluma ngayo i-coronavirus igcwele kakhulu emathibeleleni akobulawayo la. Konkanade singakwenzi nge-first wave, ngcono sikundleliseni kuhle. We have seen people dying, we have seen people testing positive for COVID-19. Kangelani kathesi ama-active cases amaningi akobulawayo iZimbabwe yonke jikelele. So nasikhangela nje sesibona ukuthi bantu bakithi kuthi into le siphila layo ongakuhlezi ecele kwami ngabe layo. So asenzeni konke osikutshelayo ukuthi sikwenze, ugqoke imaski singayifaki entanyeni, unganiyisitayela nje ukuthi uyakubhizile entanyeni, kodwa sigqokenini imaski, sivalane amakhala lemlomo, simeke sure ukuthi siyenza le social distancing lokusanitizer konke kuqakathekile kakhulu.
Bese sikhangela ke indaba le yamabhoda, sike saxoxa le nhlanganiso ezivela izakhamizi. For example, iBulawayo Progressive Residents Association. Bona babe sithi bakhanyana bayasaba ngale ndaba yokuvulwa kwamabhoda ngenxa yokuthi sikhangela kule South Africa inani labantu abasebebanjwe ngalo mkhuhlane, hayi khanyani kuyinto yokwethusayo kakhulu. Sikhangela okwenzakalayo kweBulawayo, bayasho ukuthi kulabantu abangena abavela kule South Africa okungekho mthethweni, bengelayo i-COVID certificate, bengathestwanga kuhle, konke lokhu ya. So kwenza njalo ukuthi inani labantu abasebebanjwe ngumkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo likhwele. Ukubona njani lokho?
Lapho kulohlupho oluzwayo olukhulu sibili. Inkinga inkemenkeme yendaba yazi. Ngoba xa kuvulwa i-corona ivele injani, abafowethu abaningi bangaphi? BaseGoli. Nabe beyahamba bezosibona, kuba nzima, kuyadura ukuyenza ama-COVID-19 test ngama-process amaningi. So abaningi bebesenza imizamo etshiyeneyo ukuthi banjani babuye bezosibona la. Manje uhlupho solukhona ukuthi khona esi njengoba thina kobulawayo kathesi ama-cases amaningi vela khona la kobulawayo. Nxa lana ingakontinue ivuliwe, abangena kusemthethweni bengenayo nje ngoba ibhoda livuliwe, hey, kungaba nzima sibili. Umuntu vele engavele efike ngathisekungudise uyasuke uyebona u-anti, uyebona umamani, uyebona umalumi, uyebona ubani bani, kuba ngokunye. Singathanda sesilimele indaba yamabhoda le inzima. Abaningi abanye bafuna ukuthi baphile, abanye sebefuna ukuthi babuye bezobona izihlobo. Inkinga vele siqalile.
Usanda ukusho ukuthi i-COVID-19 test ibiza mali eningi. Vele kwele Zimbabwe kubiza malini ukuhlolwa?
Ukuhlolwa kathesi bebekhuluma ngama-$60 ukuthi uhlolwe uthole i-COVID-19 test. So nasikhuluma imali leyi sengiyifaka ngamadola lawo eZimbabwe, nxa sikhangelisisa i-$6,000 ukuthi uyibambe, even abasebenzi bohulumende abaningi bahola khona la. So kutho ukuthi uyakuthatha hafu yesalari ukuthi uyenze i-COVID-19 test. Kuzaba nohlupho olukhulu ngoba kulabaye abazaqalisa ukuthi bebone ukuthi bangahamba njani bengelayo yona leya ya-COVID-19 test. Ngoba i-$60 ekisweni iya injenge-R1,000. So nxa kuyukuthi ufuna ukuya ebesini, ufuna ukuya shopa sibili nge-R1,000, ala ungadobha isibili ithukela laborayisi labula uphathele abantwana and uthatha imali yona leya i-R1,000 sure. If I COVID-19, yiyo i-conversation yekhona ezakhamizi ukuthi imali yonke leyi why i-government yona ingajani ingasubsidize iyehlisa into engibe phansi abantu omunye lomunye ekwanisa ukuthi anjani alokhuzi ayibhadane. But njengoba izwa ngamadola emelika kutho ukuthi kuyazo kumele ukuthi noma udlaleyo RTGS uyitshintshe ibe ngamadola emelika.
Lo ngokwesikhona DVD womsakazo we-Community Podium TV ubexoxa lo Mike Hove ecingweni ekwabulawayo. Abake badlalela iqembu lenguqu ele-Highlanders batshayelwa ihlombe ngokubumba inhlanganiso ephathisa abanye babo abadinga usizo ababhekane lobunzima. Intatheli yezindaba zemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadlali beqembu leHighlanders asebathatha umhlala phansi ngomgqibelo bavakatsheli emathuneni abalisa eAthlone kanye laseWest Park lapho kwabekwa khona abanye babo asebadlula emhlabeni. Ababengabadlali laba babumbe inhlanganiso yabo eminyakeni embalwa edluleyo, njalo umgcini sihlalo wayo uDouglas British Mloyi uthi sebele minyaka emithathu baqala ukuvakatshela amathuna labo ababedlala labo.
Kwesikwenzayo as former footballers abangani othoko basitshela labo sakubona ukugqatheka imisebenzi njalo sivakatshele abangani lo ngumnyaka wesithathu.
Unobhala wenhlanganiso yababedlalela iqembu leHighlanders uMarco Dube ukhuthaze abanye abangaphatheki kunhlelo zabo ukuba labo basondele basebenzisane ndawonye.
Sibaningi amafuma players eHighlanders. Isicelo sami ngesokuthi kuphela asibalandeni. Ngiyakwazi abanye siyayenge ngaphandle kube lokhu lalokhu. Asilandeni wonke umuntu odlalela iHighlanders ebuye ezojoyina i-association naleyo. Sincedisane nini ngoba ukufa kusemuntwini wonke kukufamily yonke. Singancedisana lizabona ukuthi siyaphambili loba emahhofisini ngale badalini baza sihlonipha besazi ukuthi yithi esaletha izindlu zona ama-ofisi lani lani konke.
Wayengumdlali waba ngumanager waphinda njalo waba ngu-chairman weqembu leHighlanders uErnest Maphepa Spanda ukhuthaze abanye bakhe ukuba beqhubekele phambili ngenhlanganiso yabo.
Asiyeni phambili uNkulunkulu esikwenzayo uNkulunkulu uza kunika okuqondane nawe. He is going to reward you. Lingayekeli kwabaphile kwabambuli. Lingayekeli kuza kuba nzima but let's all be behind this project.
Ngemva kokuvakatshela emathuneni abadlali asebathatha umhlala phansi labo ababuthane eclubhouse yeqembu leHighlanders lapho abazilibazise bekhona kusosiwa inyama. Abadlali ababedlalela iqembu leHighlanders asebehlala kwamanye amazwe baphathise ngosekelo lwemali efika inkulungwane lamakhulu amahlanu amadola aseMelika. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Ngesizwe umculo kaSikhosana. Ijaha lenkayi khona le eGwamba esithi Rasta.
Wena Rasta nyakuthanda uthi wakuthi presi yakifana le China kodwa wena ukhulumi njenge China iChina lithi vara 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 lani makiwa nyalithanda ngoba lithiphiphi. Isikhwasa kona sidipu awusandele Sengiya lapha enzalwa kona lapha esikhosana bheni Enkayi bayantanda dami nyabathanda Nikile ngichibenye lapha ekulomuzwani kona Baba khamba bantata kona Uso keti vaira Niwe niwo haba kokula wayo baba bambene Niyali bonga basoni te abela pema ofisi Ntoni tempu leni sefisa yona ngokumphakamisa kwenu Andawa ama amane Wena rasta nakutanda Uthiwa kuti pesi yakifana le China Kodwa wena ukhulumi njenge China iChina liki bara bara bara
umculo kaSikhosana esithi Rasta. Bengakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi labeZimbabwe kwele Botswana lilakho ukwehluleka ukuyafika ekhaya ngekhefu leKhisimusi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezibikwa zisebenzisa incwadi zokuzibazela zokuthi azilagcikwane leCOVID-19 zixwayisa ukuba zizojeziswa kanzima. Idalele High Court kobulawayo seledlulisele kuviki ezayo isicelo sikaMnumzana Bednico Bebe owayengumqoqi wenhlelo kubandla leMDCT esokumisa umhlangano omkhulu weCongress webandlalelo. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Sithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.